Lami ngibonge uthando nokawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Nhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zama permits awezalane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebeyibona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uBaba uChamisela uzabuya elesihluku esidlule esezanu-PF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenceba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli nganobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mokonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le-South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi waseSouth Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi heartful ngama-foreigners, futhi ngathi njengama-migrant, njengama-ZTP holders and in particular ama-Zimbabwean who are the easier target. So umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi bayenza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kule zinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo, kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila. Sebe sithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures at goodwill asathathwa njengama gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi saphila uma kulandwa amakhoti Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe ube kumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma elections 2024, migration topic is quite a hectic topic esicindezela ibandla le ANC elphethe ngoba kungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Gayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti, udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini, ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa, kanti kulamavoti azayo njalo. Singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo liminjani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga. Isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iPaja, i-promotion of administrative justice, ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani, ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye nizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminister sengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile, kodwa ke still thina njenge executive amethatha ama policy decision sima kuleyo policy. Kanti ke futhi ke abantu sebemile ukuapplya for ama waiver okusimangalisayo ngemva kokubagqugquzela kangaka nokuyixoxa usitha nabaphatha amandla ukuthi hey manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no ama waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abeyehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe beyijabulele, kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi iqoqekani.
Lo-ke ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC koBulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla. Kulabanye okuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha, kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni. Omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe wayefuna ukuncintisa esigabeni seCountry Park, labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi. Sixoxele linye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela eyakhethwa ngayo kumbe eyasetshenziswayo ukukhetha abazamele ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu, kodwa sokusekugcine nayihlazange yabanhle njengalokhu esasikukhangelele. Ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele. Njengoba ukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mgceki ukuthi yena abantu zabatho la abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba eparliament bazasuka ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphetheleni yikho engazindlela engazange ibenhle ebantwini
manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi becine bengavoteli ibandla lesisic
kanti abantu bezimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu bezimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umngameli we-CCC we-CCC wakuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC abantu babekuthakazelele kakhulu basitshela ukuthi udubo lwezimbabwe solufike komlindi wagcina kodwa ngendlela osokuyenzekeleke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu yebo lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana labo kakhulu i-ruling party iZANU-P F labanye laba ama-opposition amaphathi la afonyoma sokushiwa ekhethweni abengela amalandela amaningi kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuyikuwina kokuthi lapho kulokuncintiswano khona kuswelakale owinayo iqiniso elihle abantu kabasoze behambi beyevota ngendlela ade bephakame ngayo ngendlela ade bevuke ngayo akusela into eba-attractayo or akusela into engaraise ispiriti sokuvota sibe phezulu osokuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile abantu abasakwazi ukuthi bengabi bekhethe bani abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu-P F endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo
yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba
kokagandi into eqinise yenzakile abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama stages ambalwa kule stage ye nomination lapho abantu abanominethwa khona njengoba ngitshile phambilini kwaba le stage okwakuthiwa nge security vetting umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi yikwini ongakwanisa ukukuyenza ule input bani ongayifaka elizweni njengoba ukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ubukhaliphi ufuna umuntu okufundeleyo
lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi lilunga lebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Kuliqiniso ukuthi akuselakali abantu abakhona nayo uma kuleyo mncintiswano siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhona nayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenceba ngenxa yokuthi kulezizathu ezithile ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators ababevela kuZANU-P F labanye ababevela kuFAS badunga bapromise abantu abaningi babapha lezimali abakhampena bathengela abantu utshwala ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafica engala history ze activism abanye ba suka kumabandla amatsha engalayo aphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla njengoba lalikwazi kulabanye abantu edebele umunzura ama-members of parliament kamunzura akaresign kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elisha amaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngunumber 1 kwaba ngabantu abathathu 1, 2, 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oyedwa
bakhona njalo abathi bona kulabanye ababekhanya bezaphumelela kodwa imhlola yikuthi bathe sebesiya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu lithini lina ngalokho
zinyoka esithi ngamainfiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama double candidates sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakobulawayo sithese sihlolisisa lamagqeda lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbulu yethu ikhanda likamthethungameli uChamisa balifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu be-TCC kumhlophe khathesi ukuthi indaba le isemakhoti sile siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbulu yethu bayifotokopa thinethu yayiglose engafotokopa ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess ye-CCCC yikho ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele i-CCC kuwade ethile noma kuconstituency ethile
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi uhulumende usephe imvumo izinduna kunye labalwa impi yenkululeko amaWovet ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe aligugu. Iphepha ndaba le News Daily lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla le-ZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Studio 7, Studio 7 litshona njani badala hayi thina siyatshona ngike ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi ngilesikhathi sesifikile ukuthi siye vota sihambe nini ngobuningi ukuze silungise ilizwe leselingamanxiwa silungise amanxiwa dlana senzakele ngesizathu seZANU-PF please sihambe siye vota ngobuningi sibili izihlobo zami silungise ilizwe lethu lelane lihle sibuyelene amakhasi ehlala phansi sokule msebenzi please sihambe siye vota sibili ngobuningi sibili ngoba liyazi izinkulumo ze leader yeZANU-PF lapha enza khona amarali into kuma vele azithu umuntu lo wasomuntu ongavusilizwe inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle same sevusilizwe lethu hlobo zami ngobuningi bethu kuze sibe lenhlala kahle kusasendlela abantwana labazukulu bethu ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngusipana ngale mtsana ngiyalikhuthaza kakhulu sizamene nini hlobo zami sonke sihambe nini sihambe nini sibe vote
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi nana balaleli be Studio 7 ngufeli qinisa lo okhuluma wasejabhiwa elupane ekana hey kwaze kwabana wa anga kwabalo ubaba badunguta kwashe musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo imgwaqo ikuphi kutha kwashe wena musaka ikuphi imgwaqo elungisiwe ongathusuka ngomgwaqo webait bridge ongenisa imali usiya eBlawayo umgwaqo webait bridge loya ufile ma usuka emakhadu usiyabamba iwest ufile umgwaqo usuka usuka e-West usiya e-Gwanda ufile umgwaqo uzuyengena eBulawayo angazi ukuthi wena kutakwashe Musaka loyo leyo mgwaqo okhuluma ngayo angazi noma yini ukhuluma ngale mgwaqo ehamba phezulu ngoba nina niyaphapha phezulu nabo umnanga gqabeni uthi uyawuthi owe owakithi ke elupane oyelupane nje ufile wonke ngaze ngabamba amathumbu ma usuka eSt Luke's lapho eKenmore umgwaqo ufile ukufa ngibuyele futhi emuva ngiye kobhinisi ufile ukufa umgwaqo uziye kuthi phakathi eFalls ufile ukufa angazi ukuthi wena kutukuta kwashe Musaka uhamba kuphi uhamba phezulu lwanga ongaboni umgwaqo ukuthi ifile onkai road bafile ocholocholoto oplum road bafile kanti nihamba kuphi nina enithi imgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazo naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siyevota sivoteleni sikhipheni le izana ngoba amanye amaphathi engasakhonanga ukubhaliza asivoteleni ile sikhipheni izana sivoteleni uChamisa iphume le izana
Studio 7 linjani basakazi domthwakazi jikelele akithi ngiyakwazi ukuthi la lezibali kodwa olendlebe uyezwa yasikhetha yabona amazwi ka lo bani lo tobani intatheli izindaba le yeGwanda ngake ngakhuza sicela ke lesikhuzeleke into leyo ukusibiza amajawunde kasiyifuni kungani kanti sithi emajawunde neGwanda nxa ithatha esematope engathi ukuthi imhlobo bani kambe bonke abantu bengathi intatheli izindaba yePlumtree kona ngisemakhala ngeNePlumtree kabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemihlobo njalo amajawunde vele abantu beGwanda simajawunde thi kanti ukuthatha ngapi khona kokwinto kwakhelo afuna ukukhulisa cela kasihloniphe ngoba nyakana khona ngizathola inamba yakhe ngizamtshela ezinzima inhlamba ke ngingaba samhloniphi ngoba into yakhe leka sifuni kakahloniphi uyintathela indaba ahloniphe kanti ngathi eGwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqenya ngento engasiyo kanti nasifini ukusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abani siyacela inhlonipho kulo mfana lo ongalahlonipho ongazalekanga iphinde ngicwalisele lapha inkulumo kamnanga kokuthiwa uthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amapulazi amabili kanti vele yona umsebenzi weplazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezo kuthiwa amapulazi lezi kayisizwe ezilambisa ilizwe na ngoba singala msebenzi alokhu ezinika nxa enika ubanika iganga bayenzeni nxa kuthiwa abakhubazekile balamandla nganani abangasebenza kulolo pulazi kulokuthi amapulazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamapulazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha konto kithi awavusa ingqondo lo mbusi lo kagcwalanga akuncede ukuthabisa abantu abayizilimo siyabanika iplasi ezaba liganga nje lokudlala lihleli ngicela ke lisikhuzelele umuntu noba liyibalanga mbili balile ngicela ke lisikhuzelele lo ubaba lo ujaha lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekani ngumsebenzi omuhle eliwenzayo ukusisakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lathi sibe le future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elewo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi ngilesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela e-right especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisa ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo besicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenela ngoba umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama road sign ukuthi ispeed ngu-40 la kuma roundabout umuntu uthola ihamba ngo-100 uma ihamba ngo-80 uma ihamba ngo-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijima lokhwana kungayenziwo lokuqumela especially ngiyake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esinumber 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasa amapholisa ama esisebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapolisa ahlupha belondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenze ukuthi iZimbabwe ibonakale njengelizwe nalo elihloniphekayo siyakwazi ukuthi abantu izimota sebethengile izimota siyabona abantu bathengile kuhle lokho ukuthi abantu bebele izimota bathenga izimota lathi sinje siyakujabulela lokho kodwa indlela esekubonakala kudriver ngakhona asazi ukuthi abantu bathembe kangakanani imota zabo lizithembe okungakanani ukuthi selingaze ligijime lapho ubhale speed ubhale khona 40 umuntu agijime ahambe ngo-80-70 lapho ubhale khona 40 asilandeleni ama-road signs sihlonipheni abantu labahambayo abantu bona lezalukazi sezigijima abantu becross umgwaqo begijima kuma-roundabout laphana abantu bequmela abanye besenzayo enumber 1 ewangi renkini khona laphana sicela ukuthi impela luba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle kusasa lizakhala yini labe selikhala ngamapholisa uma esethatha umthetho amapholisa aqondile abe sebenza eqondise ezinye izinto ziphatheni kahle kwenzela ukuthi lingasoli amapholisa kusasa uma selibopha ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa asonto enhle siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuba mude nami Studio 7 ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa.
Abezindaba abeLotus babika ukuba uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kuthula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli eWhite House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi babheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Hambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika. Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika omunye wabo
lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea labo China labo Russia lapho kule-dictatorship khona i-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America nge ndlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independence Democracy le-America abayiselebrateayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries amazwe e-Africa esiyifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. UMartin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so i-Independence Democracy yabo yayivele ingekho. And then kakhulu futhi i-Independence Democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona umbhudi omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlaka-4 Ntulikazi 1776. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli. Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo.